sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla 9 kwenkwezi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uma industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture kukota yokuqala yehla nge 9.4%, ikota yesibili yakhwela nge 13%, ikota yesithathu yehla nge 12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge 9.7%.
Uhlangothi lwezimstats lwethula umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho elizwe kusukela ngomnyaka ka 2019 kusiya ku-2022.
Asoloko ukuthi amanye ama-parties ngakaqedi ukukhetha abantu abazawumela kutshengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela, abana noma even i-direction ukuthi bangayenza.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga ebhalatali lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lokho uhlelo lolu lusenziwa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi eleZimbabwe lisemuva kulamazwe wonke omhlaba jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi olubona ngokuqhuba uphenyo lukahulumende oleZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZimStats namhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya umnyaka ka-2022. U-Anastasia Ndlovu usipha lolo daba.
IZimbabwe National Statistics Agency ibika ukuba ilezigaba zomnotho eziphose zifike amachumi amabili 18 abazicubungulayo ukuthi ziletha inzuzo kumbe hatshi. Umsebenzi wokulima, ukulungiswa kwempahla ehlukeneyo, okwemba ezokwethulwa kwemibiko, okuthenga lokuthengisa, owamandla kagetsi leminye, yiyo ebikwa ihamba phambili ekuthuthukiseni ezomnotho welizwe. Umnumzana Sifiso Mpofu kwetha leZimstats uchaza kabanzi ngempumela yokusebenza kwezigaba lezi ezomnotho ezweni.
Ikota 1 yayehla ngo 16.1%, then amakota 2 lo 3 lo 4 akhwela ngo 3.6%, 5.6% and 6.8% elandelana kunjalo. Sensiya kuma industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture. Agriculture kukota yokuqala yehla nge 9.4%, ikota yesibili yakhwela nge 13%, ikota yesithathu yehla nge 12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge 9.7%.
Umqondisi weZimstats umnumzana Taguma Mahonde ubike ukuba kusukela ngomnyaka ozayo bazagcila ekucubunguleni amabhizimusi ezweni phansi kohlelo abalubiza ngokuthi yi-economic census. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi ukwehla kwe-inflation akutsho ukuthi ezomnotho zimi kuhle ezweni.
Ngoba ngawukhangela indlela idolara kulele liwe ngalo ezeli 1:2,000 ukuqathanisa le dola kwe-America, kutshengise ukuthi kona into zinzima, inflation ikhwelile. Ngoba emkambweni wensitha lo kade i-black market, yikho lapho kule rate eyiyo esiyaziyo ukuthi i-rate ebambekayo, not le government yokuvala abantu emehlweni. So ayi, bayazixoxela nje lapho ngabe zithi inflation yehlile.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Efincube uthi isilinganiso se-GDP ezweni asihambelani leholo lezisebenzi lentengo yempahla.
Isimo somnotho siya siyadilika, izinto ziyakhwela ziyaphezulu. Abantu abaningi singakhohlwa ukuthi abasebenzi kabazuzi nzuzo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukuya esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwanele okwakha umzimba. Ngakho ke inani labantu abangabayanga kakhulu labalala bengadlanga labangazuzi ukudla nje kwanhlobo lizaya lilokhe lisanda liqansa lisiya phezulu, okuyinto enzima kakhulu phezu kobunzima abantu akade vele sebelabo kuze kufike manje.
Ukugudeka komnotho weZimbabwe i-inflation ibikusilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75% ngenyanga edluleyo kamabasa. NgoZibandlela yedlula isilinganiso sokuphethwe kabili i-101.5%, ngunhlolanja ibiku-92.3%, ngombimbitho ibiku-87.6%, okudale ukuba amabhizimusi amaningi adonse nzima ngapha intengo yempahla ehlukeneyo iqansa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lokhu lolu hlelo lwaqalayo. Lokhu sokudala imibuzo yokuthi kambe i-CCC isilungele na ukumelana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ukuba akusensuku zatshwala engakethuli ilanga lokuqhutshwa kukhetho. Abe-CCC baqale uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho besithi abasoze benze ukhetho lwama-primary elections, kodwa uZulu nguye ozazikhethela ezabelweni labo afuna ukuthi abamele. Ngesikhathi iqala ukhetho lolu, i-CCC yathi luzaphela ngemva kwamaviki amathathu, kodwa sekwedlule inyanga uhlelo lolu lwaqalayo, kodwa kuze kube manje lokhu ingakethuli uluhlu lwamabizo alabo abazayimela kukhetho. Ingcitshi zithi uhlelo lolu lukhanya soludale inkinga ezithile sokungakhanyi ukuba ngubani ozamela i-CCC. Nanko ilizwe selisalelwe izinyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. Enye yalezi ngcitshi umnumzana Elisha Sithole osebenza e-Coalition ye-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe uthi kusobala ukuba uhlelo lwabe-CCC solubhekane lobunzima.
Kune-confusion ukuthi onguye ngubani. Kodwa into eyenzeka naye ukuthi ama-strongholds awe-MDC kathwangirayo amaningi aphuma angena kule ekamonzora. But kathesi ngenxa yokuthi ukhuphe usephenduka, bonke abantu labana sebephenduka lokhuphe futhi, but ade besele anda utshamisa banothe befuna ukuthi bona kuphungulwe bona.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza izimele umnumzana ebhedubena othi i-CCC kwakumele yenze ukhetho lwama-primary.
Ukuthi amanye ama-parties ngakaqedi ukukhetha abantu abazawumela kutshengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela, abana noma even i-direction yokuthi bangayenza njani.
Kodwa abe-CCC bathi uZulu akumelanga ethuke ngoba sebekusibanga saphezulu, njalo uluhlu lwamabizo alabo abazamela ibandla leli eseseduze ukwethulwa kumphakathi. Lokhu kutshiwo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Mafam.
Asikakhuphi amabizo ama-candidates, ama-councillors lama-MPs ngezizathu zokuthi sifuna ukwenza izinto zethu zibe mncwaba, zingaphazamisa abantu, kwenzele ukuthi konke sikwenzayo kulandele indlela. Umshashandlela wethu wawulama-stages amane, awe-nomination, awe-vetting, awe-caucus by the stakeholders, sokubuya i-announcement yi-political organ of the party. Njalo sibona ngani asiphuzanga kangako ngoba siyakwazi ukuthi abantu bamelele ukuthi sikhupha amabizo.
Umnumzana Admire Masikati webandla le-ZANU-PF ozancindisa esihlalweni esempopho mamzilikazi uthi ibandla lakhe lilungele ukhetho ukwedlula amabandla wonke elizweni.
Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le democracy, ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla abantu abazamela ibandla le-ZANU-PF ukhetho lokuyayo oluka 2023 bavele ebantwini.
Amabandla afana le-ZAPU, NCA, le-MDCT lamanye lawo kawawethule uluhlu lwamagama abazawamela ukhetho lwalonyaka besithi basadinga ukuba ngobani abafanele ukuncintisa umnumzana ebed jamuka webandla le-ideas party of democracy ipd uthi ibandla lakhe lizaqeda ukukhetha inkokeli kumalanga alandelayo
kuma-primary elections yahamba so sesiqalisile ama-preparations ethu so sizaliyazisa very soon ama-mps ethu azasuka ebantwini then ama-councillors ebantwini
kuminyaka edluleyo abamabandla aphikisayo bavame ukukhonona besithi ukhetho aluqhutshwa ngendlela kodwa abanye bathi ukuqoqeka kwe-ZANU-PF kwenza inqobe ngezikhathi eziningi umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uzaphawula ilanga lokhetho kunsukwana ezilandelayo khuthaza uzulu ukuba avote ngokuthula ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
Iqhubekela pambili impi yomvukela kwele Sudan okulabantu abafika inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 700,000 asebebaleke emizini yabo basabalala ilizwe lonke. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho likahulumende lecele lebutho elilamandla amangalisayo ele-Rapid Support Forces bebelisana okwesabekayo namhla eGhartoum. Inhlanganiso ye-United Nations International Organization for Migration ithi baningi abantu abafisa ukuyaphephela kwamanye amazwe. Kusenzakala konke lokhu, amacelo omabili alwayo alezithunywa ezikwele Saudi Arabia ezizama ukumisa impi yomvukela le. Abalwayo ngu-General Abdel Fattah al-Burhan lo-General Mohamed Hamdan Dagalo abasusa umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. EleZimbabwe selihlenge abantu abedlula kancane amachumi ayisithupha 63. Kubikwa ukuba abathathu lokhu befisa ukuhlengwa nguhulumente. Siqoqe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela udaba lolu ekwelemelika.
Impile eseSudan yadanisa sibili kakhulu. Yokuthi nje izinto zakithi e-Afrika ziyadanisa ukuthi abantu kabananzelela ukuthi impilo iqakathekile kanganani. Ngoba ungakhangela lapha ama-generals la amabili la alwisanayo eSudan. Ungakhangela kuhle kuhle sibili akulantwelwelwayo khona lapha ngaphandle kokuthi abantu bafisa ukuthi omunye abe mkhulu kulomunye kuphela. Kodwa ke kwenzakaleni kwakhona khonokho akutsho ukuthi khona bona laba ama-generals yiba abalwayo. Basebenzisa abantwana babanye abantu ukulwa ukubhidliza i-infrastructure ukwenza ilizwe libuyele phansi. Ungakhangela ukubaleka kwabantu besuka eSudan laba bamanye amazwe yabo abebekhona laphana ama-embassies ukhangele konke lokho okwenzakalayo kuyadanisa sibili kakhulu. Mina ngibona ngathi hhayi kusesekhatshana engxenye ukuthi beme ukulwa lokhuyana ngoba kakukhanyi olesandla phezu komunye. Mina ngangikhumbula ukuthi engxenye i-army yakhona e-general lo oliphethe i-army uzaba lamandla ukuthi ehlulelwana obuya eseceleni lo owe-rapid forces.
Ubona azani kodwa kuyagcina ngani empini le ngoba kukhanya azani ziyakhala okumangalisayo Mthombeni.
Kuza kuqhubeka kulokhu kulwiwa, kubhidlizwa, abantu belamba, abantu bebaleka, abantu bechitheka, ilizwe lichitheka lalo libuyela phansi. Okudanisayo ukuthi isikhathi eside bona laba ama-generals babelwisana lalabana abe-South Sudan. Bengathi kuyalwiwa khona ngale iminyaka yonke leyana edluleyo. Kodwa ke labana sebengathi balokuthula sekusilwa bona labo bobabili. Le nkulumo zabo zoneza abazenzayo angazi ukuthi zizaulethani ngoba nxa belokhe belingana kungekho owehlulwayo amboni ukuthi kuza kuba lokuma kwempi le masinyane.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela okwenzakala kwele Sudan ekwele Melika siqophelaye eseDallas, Texas. Wazivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umongameli Joseph Biden welemelika ubikwa ezaba ngumkhokheli wakuqala welizwe lakhe ukwethekelela elePapua New Guinea esesembusweni ngoba eza kuya kulelo lizwe ngemva kokugqiba uhambo lwakhe kwele Japan evela emhlanganweni we-G7. Lokhu kwethulwe isikhulumeli sesigodlo sikamongameli esewhite house uKarine Jean-Pierre. Kulezi dumbu ezingamakhulu edlula amane 404 ezifunyanwe emifuleni ehlukeneyo e-DRC engozini yokuthathwa kwabantu ngamanzi ngemva kokuna kwezulu likazamcolo. Iziphathamandla zakulelo lizwe zibika ukuba kuseselamakhulu lamakhulu abantu abangaziwa ukuthi bangaphi, bangabe bedinga uncedo lokuhlengwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi eleZimbabwe lisemuva kulamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Inhlanganiso le yethule umbiko lo namuhla kulandela uphenyo elwenze nyakenye emazweni ambalwa. Ithi amazwe ale mithetho engaqedakaliyo lokunye okuvimba osomabhizimusi abangizama ukungena kwezokwemba akuqela ele Mozambique, South Sudan, Angola, Zambia, South Africa, China, DRC, Papua New Guinea leTanzania. I-Fraser Institute ithi amazwe akuqela ele Melika, Canada lamanye akwenza kube lula ukuba osomabhizimusi bengene kubhizimusi lokwemba okujiyeneyo. Uphenyo lolu lwakhangela njalo ezombusazwe, ezokuthwala impahla, imigwaqo, isimo sikaZulu, ukulisana endaweni zokwemba, umthelo we-tax lokunye. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo kahulumende obona ngezokwemba okujiyeneyo kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqoqe lomnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF.
Angazi ukuthi yena kulukhulu ngaphi. Yebo phela, asikubalekeli ukuthi kwezinye indawo kuba khona i-corruption, abanye bafuna ukuthi imali esikhwameni sabo. Kuyatholakala khona kwana njengoba sikhangelele umumo wonalowo khona we-corruption yensuza namhlanje. But kodwa-ke okukhonayo ukuthi imumo elizwe le mithetho ekhona elizwe hhayi kayixothi muntu, iyavumela ama-investors abazomayina. Akhona ama-foreign companies amayinayo lapha eZimbabwe. Andazihlanganile lohlupho konke lathi nami ubani bani bayamayina asazihlanganile lohlupho olunjengalo ukuthi abantu bangaphandle abafuna ukuthi benze imisebenzi enjalo bathola kulukhuni ukuthi bancedishe bathole ama-license bathole yonke into. Bona nje abantu bethole ama-licenses izinto abantu abazimele bodwa abangasho ama-companies abanye abaprojectayo besenza nje bayathola nje ama-license babanjwa kuhle kakhulu kugatha lwe-ministry ye-mine.
Abanye abantu nje abazimeleyo laba kumabandla aphikisayo bathi hayi bo phela velube lo mgodi awulaqinisi ukuthi kusasa uyathathwa ngubani, babaya bekuzompolela abanye abanye ngabakuchayayo into ezinjalo. So ungazani kulohlupho khona
khonaokokhiphi kuyatholakala ezikhathini eziningi ukuthi abantu kulamagovu phela kithi singakubalekeli khonokho, kungakhaleleli igovu lakhona ngelakobani but amagovu akhona athi engazwa kuthiwa imayini nangikubona khona kwezikhathi kwakusenzakala kwakulamanye ubaba mhlambe ngebizo wayethiwa wayethi engezwa kuthiwa igoldi ligogoze kwenye indawo sithiyathi indawo yakhona ngeyakhe nani kodwa wagcine sekhuzwa izinduna umuntu wakhona ngaleyo lisaga wayezama ukwenza into ezinazenye but asikubalekeli kithi ukuthi ukuganga kuba khona vele but lezo yizigangu phela kithi sezabesenza umsebenzi wokubhanga siphambanisa imihlelo yokuthuthukisa ilizwe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f sixoxa laye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC uthi kuningi okungenziwa kahle okungenziwa kahle nguhulumende weZimbabwe.
lizakhumbula ngesikhathi sikamgabe sasile Indigenization Act eyabalekisa abantu abaningi. Kuthe sokungena laba ongabi lababusayo manje, abazange babe besacaca ukuthi benzani ngaleyana policy. Okwesibili okungathandwa ngama-investors yi-politics engekho stable. Akwaziwa ukuthi kusasa i-army izavuka ithethe yini, kumbeni umnango kuzaqhubeka, kumbeni i-opposition izathatha. So khonokho yikho okwesabisa ama-investors.
Ye, nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe manje kutshoni khonokho?
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uma sikhangele ilizwe lakithi eZimbabwe, ngenxa yokubana siku-situation esingathi thina i-desperate edinga ama-investors. Unfortunately, ngalezi zathu ezimbili nje kuphela, zikhona eziningi engizigqambileyo. Ama-investors angeke aze unless and until size sibe stable politically, unless and until kuze kube le policy clarity. Kodwa ke kuyalungiseka lokhu njengoba sisiya ekhethweni. Izikhathi eziningi vele kuba unstable, engathi isizathu esesithathu kubana siya ekhethweni, njalo ama-investors ayaphehlela emuva efuna ubona ukubana kuzenzakalani kulelo khetho. So ke ufanele sibe labantu ababusayo abazayenza istability in terms of politics, okwesibili abaza kwenza i-policy in terms of investment ibe very clear, njalo ama-issues e-corruption.
Unomzana Fortune Mlalazi ubandla le-CCC besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ulabatsha abathi ukuyafunda emakolitshini ukuchitha isikhathi ngoba laba abangafundanga kangako bakhomba ngophakathi abafundileyo besidla ingqoqo zomlomo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Osakhulayo ubheka impilo Ncube ohlala koBulawayo uthi kungcono ukuphanda imali kulokuyafunda emakolitshini ezifundo zaphezulu.
Inani labantu abangaqhatshwanga liphezulu kakhulu, okungangokuthi okuya e-university kuchitha isikhathi lokudlalisa imali ngoba umuntu uzaqeda athole lelo degree kodwa uswele umsebenzi.
Kodwa uBinon Ncube okhokhela inhlanganiso emele izifundi eZimbabwe National Students Union uthi kuqakathekile ukufunda emakolitshini.
Kuzafika isikhathi lapho ukuthi ilizwe lizalunga khona. Lapho elilunga khona, abantu kuzamele bakhuphe amaphepha okutshengisa ukuthi bafundile kwenzela ukuthi benelise ukuqhatshwa. Akusoze kuthathwe abantu okuthiwa ngama-dealers abalemali. Kuzafuneka amaphepha. Sithi thina abantu abatsha abaqhubeki ngokufunda.
UMajuri Mathe ohlala eKwekwe uthi uma abasakhulayo behlolisisa okwenzakala eZimbabwe kulezi nsuku, babona ungane ukuthola isithupha semfundo yaphezulu akuncedi lutho.
Abaningi abaya emsebenzini after i-university bayaqalisa katsha ukufunda umsebenzi. And most of abantu abaya e-university, most of them are copy and paste students. They don't know anything. So experience is better than university.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uhulumende nguye owenza ukuba abatsha bekhangelele phansi izifundo lezi.
Nxa sikhangele isimo sokwenzakalayo manje, ukuthi uzathola umuntu ole-degree, uthole umuntu ole-diploma, uthole umuntu ole-masters, usebenzisa indlela ekhulunywa ngupresident okuthiwa yikungwavangwava. Angikwazi ukuthi kutshoni kungwavangwava. Osokusenza kinja izibonele kungcono ukuthi ivele ingasayo esikolweni iye ngwavangwava.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Useni Sibanda, uthi abatsha kumele befunde okuzwayo ngoba balakho labo ukuthola amathuba emisebenzi elohlonzi kwamanye amazwe.
Umhlaba wonke usuyilizwe elinye elilodwa. Akho kuyakwanisa ukuthi ufunde lapha eZimbabwe uthole umsebenzi eSouth Africa, uyethola umsebenzi kwezinye indawo. Ngenxa yokuthi lokho okufundayo la uyakwanisa ukuthi ukusebenzise kwezinye indawo. Ngakho abasha kumele sibakhuthaze ukuthi bafunde.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo yaphezulu usikhuca mfundo Eamon Murwira uthi abatsha akumelanga bemelele ukuqhatshwa uma sebephutshe izifundo zabo. Uthi kumele besebenzise ulwazi lwabo oluphezulu ukwenzela ukuziphilisa. UMurwira uthi kumaviki asanda kwedlula izikolo zemfundo yaphezulu zaphiwe izicoco ngumongameli Emerson Mnangagwa zokwenelisa ukulungisa okuchiyeneyo ngemichini yakulezi nsuku okuncede ilizwe ukuba lingakuthengi kwamanye amazwe. Umeli wephumula edalele parliamente njalo olilunga lekomiti ebona ngezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu kuleli dale unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi umbono wokuthi ukuya emakolitshini yokuchitha isikhathi uzabisela muva ilizwe.
Ilizwe lethu kalizama ukuguquka shuwa ngoba eqinisweni elizweni lethu ongafundanga kusisikhathi uzabe ngcono ngoba ongafundanga maybe nguyo le mali ukudlula ofundileyo. Asikuqakathekiseni lukhonoko ngoba kudala sasisazithini ukuthi umuntu ofundile ikakhulu umbalisi nguye okhangelelwa njengomuntu ophezulu kodwa khathesi umuntu ozithengiselayo owumuntu oyenza kwenzayo ngoba bakhuluma ngokuthi bayangkwavankwava usengcono kakhulu kulokuqeqetshileyo.
Kulinganiswa ukuba izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe zipha izithupha zokuphutsha izifundo ukuzifunda ezingafika inkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ngomnyaka. Kodwa balutshwana okumangalisayo abenelisa ukuthola imisebenzi kumankampani lakuhulumende. Abanye behluleka ukwenza imisebenzi yezandla ngenxa yokuswela imali, ukusilela komlilo kagetsi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Unkosazana Lawrence Banda odabuka eZimbabwe usebiselwe esikhundleni somkhokheli wenhlanganiso yeStreet Net International ebona ngenswelo zabasebenza emigwaqweni emazweni adlula kancane angamajumi amahlanu.
International ihlanganiso esebenza nabantu abathengisayo, abathengisa emigwaqweni, abathengisa emamakethe, abanye njalo abantu benza imisetshenzakala etshiyeneyo. I-Street International itholakala emazweni ango-54 sisebenza nama-organizations apho safike 57 abenza imisebenzi efananayo abamele abantu abasebenza emigwaqweni okugoqela ne-organization esinayo eZimbabwe, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association.
Ye, sizokuthiwa usanda ukukhethwa ke ukuthi ube umqondisi kumbe umgcinisihlalo wenhlanganiso le. Akusitshela ngamafitshane ngakhonokho.
Yebo, dube ngikhethiwe. Amalunga e-StreetNet evela kuwo wonke amazwe abebuthele eRwanda eKigali kwenziwa ke ukhetho lwabakhokheli abatha be-StreetNet. Ngenhlanhla ngibuyiseliwe esihlalweni. Ngoba kusukela ngo-2016 bengiyikhokhela i-StreetNet yaqala ukukhethwa ise-India ukuthi ngibe ngu-international president. Kwahlala iminyaka emithathu bayakhethwa njalo eKyrgyzstan. Lo nyaka ngikhethiwe eKigali ukuba kuqhubeke ngibe ngu-president we-StreetNet.
Ye, kutshoni kuwe khonokho njalo lelizwe leZimbabwe?
Mina lokho kutsho okukhulu kakhulu. Ukuthi eZimbabwe singabantu abahlelekileyo, kubi nje ngoba ilizwe lethu alibanga kuhle kwezomnotho nakwepolitiki. Kodwa abantu beZimbabwe bahlelekile, bayakwazi ukuphatha imisebenzi ngoba kuyisibaba ukuthi amazwe wonke la aphubelelayo afika 57 babebelokhu bephikelela bekhetha ubuntu weZimbabwe. Batsho nokutho ukuthi bangikhetha nje ngoba ngibenzela kuhle umsebenzi. Ngikhokhela kuhle i-StreetNet. So lokhu kuyasijekisa ukuthi njengabantu beZimbabwe sinobuciko ekwenzeni izinto. Okusilelayo nje yikho lokhu ukuthi kwezombusazwe angazi ukuthi sehlelwa yini.
Unkosazana Lawrence Banda okuhlanganiswe ye-StreetNet International besixoxa laye eseHarare. Ulayitok namhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection untu ngabe nikomo oqoqala usakhulayo bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka. Singake hlukanisihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olwezimstat lamhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya kumnyaka ka-2022. Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lolu khetho lwaqalisa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithele Zimbabwe lisemuva kulamazwe wonke womhlaba jikelele ekutholeni ukungena kubhizimusi yokwemba. Siqhuba lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, umthembo sithemba ukhiphe sithube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.